Siyabonga Chris. Siyalamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 22 kuMpandula 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Walamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Manje amagqwetha abhize ame madlodlombiya abuthanisa ubufakazi befaka ndawonye ubufakazi beloba ingwalo zakhona ezifunekayo khona ngale kubo manje ukuthi indaba yethu ingene.
Inhlanganiso yabaphila ngokuthengisa ezitaladini eZimbabwe Informal Sector Organization iziso isilungiselela ukuhambisa umkamongameli unkosikazi Grace Mugabe emthethwandaba.
Soke yikho enguthi yekusenzakala. Abantu sebe debater akade sebevele sebekhulumile nguyena lo onguye ophakamise imotion yona leyo eyokubonga umongameli etshengisa ukuthi hayi umongameli sibili ngumkhokheli olobuqotho.
Idale lephalamende liqhubeka ngomsebenzi walo ngemva kokuvulwa ngumongameli Mugabe bala umbiko ake wafunda okwenze wachothozwa ngamabandla aphikisayo esithi useluphele. Inhloko yebandla lenkonzo yeRoma emhlabeni jikelele uPapa uFrancis usethekelela kwelemelika amanye amaRoma aweZimbabwe ayamsola abanye bemsekela ngenguquko asayiletha ebandleni leli. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Inhlanganiso yabaphila ngokuthengisa izitaladini yeZimbabwe Informal Sector Organization iziso isilungiselela ukumangalela umkamongameli unkosikazi Grace Mugabe emthethwandaba ngokuthathela amalunga impahla yabo esiya kwabela abebandla lakhe lezanu PF. Intathe yezindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Umqondisi wenhlanganiso yeziso umnumzana Promise Mkhwananzi uthi sebehambise lolu daba kumagqwetha ukuba luthathelwe amanyathelo ngokuphangisa ngoba okwenziwa ngumkamongameli kusephula amalungelo amalunga abo.
Siyeyama ukumbophisa ukuthi abanjwe ngumthetho ngokuthatha into zamavendo ongekho emthethweni esiyazinika abasekeli bebandla bezanu PF emhlanganweni yabe ama-rallies bekhankasa ukuthi umhlangano wabo kube labantu ozabavotela ngo-2018. Manje amagqwetha abhize ame madlodlombiya abuthanisa ubufakazi befaka ndawonye ubufakazi beloba ingwalo zakhona ezifunekayo khona ngale kubo manje ukuthi indaba yethu ingene.
Othi umkamongameli wazikhulumela ngokwakhe esethekelela ebhinga phambi komhlangano lezakhamuzi kulindawo ukuba unikeza impahla ehlanganisela eyathathelwa abathengisela emgwaqweni. Umnumzana Masimba Kuchero cubungula ngezombusazwe uthi akaboni kusiba lula ukuba lokho kuphumelele.
Ngibona ukuthi inhlanganiso lezi zihambise umuntu olecala lapha ngoba nxa sizwe uMayimgabe ekhuluma ubesithi yena nxa into lezi sezithethwe ngamapholisi uyazinikwa yena ukuthi ahambe ayozidistributa. So sitsho ukuthi abathathela ama-vendors izinto zawo ngamapholisi.
Uthi amapholisa yiwa lo mlando wokulondoloza umthetho webopha abawephulayo ethi kukhanya kungaba nzima ukuveza ubufakazi bokuba unkosikazi Mugabe wabathuma ukuba benze konke lokho. Uthi kanjalo kukhanya leli nyathelo lokumbophisa kuyikudinga ukutshengisa ukukhonona kwabo kuphela labo bezwakale.
So engxenye ngokumuhambisa emthethwandaba bayafuna ukuthi benze okungaba i-statement nje esokuthi siyakwazi ukuthi nguwe ugcine ulezi zinto zethu njalo uyazidistributa into esingayifuniyo njalo sifuna ukuthi uzilethe.
Inhlanganiso yeziso yanikeza isikhathazo sayo kumagqwetha eKadzere, Hungwe and Mandebele ukuba ekhweze lolu daba emithethwandaba besebenzelana labeZimbabwe Lawyers for Human Rights okuyinto eyenzakalayo okwamanje. Abaphila ngokuthengisa edolobheni leHarare bahlala bekijinyiswa beqotshwa phakathi kwaleli dolobha bekhuthaza ukuyasebenzela endaweni ezikhethiweyo kodwa bena besala besithi lezi ndawo zikhatshana lalapho okutholakala abathengayo. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Italele parliamente liqhubeke ngomsebenzi walo lamuhla kulandela ukuvulwa kwalo ngeviki ephelileyo lapho uMongameli Mgabe abale khona umbiko ake wawufunda ukubangela ukuthi achothozwe ngamabandla aphikisayo esithi useluphele njalo kasenelisi umsebenzi. Lamuhla amalunga ezanuPF abonge uMgabe ngombiko oqondileyo owethulwe ngemva kwalesi sehlakalo njalo akhuthaza ukuhlolisiswa kwemithetho engamachumi amabili lanye i-21 bills ukuze ibe yimithetho epheleleyo. Okuyiwo umlando waleli dale ngaleli hlandla. Sixoxe lomela iBinga North kuleli dale umnumzana Prince Madubeko Sibanda ochasisa okuningi okwenzakaleyo.
Ke ngesikhathi ngingakasuki bese uqalise esingakuthi yi-debate eye-speech esaphiwa ngu-president esingasaphiwanga kodwa esabuya sazobalwa ngumsekeli wakhe kusasa kwakho esasukuthi sibe yi-statement sokuvula iparliamente njalo siseta agenda i-legislative agenda ye-parliament for this session. So-ke yikho engikuthiye kusenzakala abantu sebedebate akade sebevele sebekhulumile nguyena lo onguye ophakamise imotion yona leyo eyokubonga umongameli etshengisa ukuthi hayi umongameli sibili ngumkhokheli olobuqotho ngumkhokheli okhanya ukuthi ulobukhokheli obuhle kwedlula abakhokheli abaningi.
Imithetho le yama-bills okukhangele ukuthi yenziwe ibe umthetho lizimisele ukuthi lihlaziye lapha liphikisane ngayo edale ukwenzela ukuthi ibe ngumthetho.
Ye, imithetho ayikhulumileyo umongameli ku-speech sakhe esibalwe ngumsekeli wakhe imithetho ehlanganisa imithetho yama-universities efaka ama-universities amatsha imithetho ekhuluma ngoku-amenda i-Mines Act usingayikhangelisisa noma ngizwile nje abanye abacubungula ngokwezipitch eziyabe zisenziwe besithi bona kujonge ukuthi kuqondise umnoni walilizwe ngokubona kwami uma singazange sibambabambe umthetho ofana lo-Indigenization Act uma singazange sithinte umthetho ofana lo mthetho okhuluma ngokuthi i-corruption singayibulala njani uma singazange ke sibamba bambe umthetho otho ukuthi singenza njani ukuthi njengelizwe sibe la lokhana nalokhana esikuthi i-consistent policy framework kulokuthi sibe ngabantu abaziwa ngokuthi namhlanje sithi lokhu kusasa bese sivuka sithintshile sisithi lokhu ngaphandle kokubana sibe le mthetho enjalo i-session le iyakuba nje njengamanye ama-session ophoye ukuhamba nje sisiyakhwejisa kodwa akusoze kutshintshe lutho elizweni.
Lo ngumnumzana Prince Madubeko Sibanda omela iBinga North edale lephalamende obekhuluma icingweni le-Studio 7 eseHarare.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Inhloko yebandla lenkonzo yeRoma uPapa uFrancis wethekela kwele Melika kusukisela lamhlanje okwensuku ezintathu. Intatheli zindaba yeStudio 7 uJoseph Njanji uxoxe lamalunga leli bandla edolobheni lakobulawayo phezu kwendaba ezibhekane lamaRoma ezimayelana lengqubela phambili yaleli bandla ngaphansi kwenkokheli yakhe uPapa.
UJohn Mufundisi ngumbaliso leminyaka engamashumi amathathu yokuzalwa ohlala edolobheni lakobulawayo. Umfundisi uthi yena uzalelwe emulini ekhonza ebandla leRoma njalo esakhula ubengakhuthisi ukuya enkonzweni esontela eSt Bernard etholakala elokitshini lePhumula. Ngokuhamba kwesikhathi umfundisi uqale ukungasuthiseki ngokukhonza ebandla leRoma yikho uthe ngesikhathi esekwazi ukuziselela wahamba ukuya enkonzweni. Uthe okwamenza wekela ukuya enkonzweni ukuba leli bandla kalifuni ukuhambisana lesikhathi. Ugcizelele wathi yena imithetho eyabekwa ntolontolo eyalela abafundisi ukuba bethathe yenza ukuba isimo sebandla silulazeke ngoba kugcina kuvumbuluka indaba zokuba bantshontshela bephatheke kwezocansi.
nxa sikhangele bona laba basikhokhelayo esithi ngabofadi labo sister bakhona, I think abantu laba ngakuthiwa bayavunyela ukuthi bethathe labo sister bakhona bevunyela ukuthi bethe beyende ukwenzela ukuthi labo njengabantu bephile bengasiqambeli amanga njengathina esibalandelayo.
Ibandla leRoma kule Zimbabwe selike labhekana lehlazo lokuba abafundisi balo bebanjwe besemacansini njengalapho owayengumbhishobu omkhulu edolobheni lakobulawayo uDr Pius Alick Mvundla Ncube abanjwa khona ngomnyaka ka-2007. Ukona kukaNcube kwaduma umhlaba wonke ngoba yena ubesaziwa kakhulu njengomuntu ophikisana lombuso kaRobert Mugabe. Kodwa akusiyedwa, bakhona abanye abafundisi bebandla leRoma labo abake babanjwa besenza okufanayo. Udaba lokungaya emacansini uke wabhala ngalo uPapa uFrancis ngesikhathi engumbhishobhu kugwalo lwakhe oluthiwa On Heaven and Earth. Kulolu gwalo uPapa uthi ungaya emacansini kuludaba lokuzibamba, hatshi udaba lokholo, yikho lulakho ukuntshintsha. Loba kunjalo wengezelela wathi okwamanjena ukholwa ukuba abafundisi kumele bazibambe bengayi emacansini. UPapa uFrancis kodwa uchazwa njengomuntu oselethe utshintsho oluningi kubandla leRoma, okuyinto esimenze wabukwa ngabanye, ikanti abanye labo bemsola kakhulu. Ongena ibandla leRoma uNobuhlenileya uthi eyinye into uPapa okumele ayiguqule ikukhonza ngendlela ethokozisa intsha ukuze abasakhulayo bengabaleki bengena amabandla kulezi nsuku wona asegcwele yonke ndawo.
Abatsha sebebalutshwane ebandleni lethu ngoba abaningi basuke bakhangwa amachurch lawo awesimanjemanje, batshaya iziginci kugidwe kwenzwe yonke imicimbicimbi, so abaningi basuke kithi baya khona ngale.
Untombazana oleminyaka elithumi lathoba munembili uCharity Moyo ugcizelele ukuba uke wakhonza ekubandla leRoma kodwa usephumile kilo ngoba ekholwa ukuba enkonzweni kumele athole usizo lwalabo abangena emoyeni.
Ngathi eZayoni so kokuyani ukuthi ichechi lomoya ndanda ukuyani kuyaprofit, ngathi eRoma akuprofit. Le ngoma sometimes kule ngoma ethi ngabe ngayihlabile iyakwenza lawe, especially abana abangani bayaboniswa, so kuba fast ukuthi babone.
Engakavakatsheli kwele Melika uPapa uqale waya elizweni leCuba, lona ebelingabhemisani lele Melika okweminyaka eminingi. Njalo intatheli zindaba uRay Matikinye uthi ibandla leRoma livele liyaziwa ngokuba ngumlamulankunzi, yikho layo uPapa kumele atshayelwe ihlombe ngokuqhubekela phambili esenza njalo. UPapa uFrancis ukhangelele ukuvakatshela uKhongolose eWashington DC. Uzavakatshela njalo isigodlo sezizwe zomhlaba ese-United Nations edolobheni le-New York kanye le-Independence Mall etholakala edolobheni le-Philadelphia ngesikhathi ekwele Melika. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Kusenjalo, ukuhlaziya lolu daba, uNtungameli Nkomo uXoxelo Thandazani Nkomo ongomunye wabakhonza ebandleni leRoma kobulawayo opha imbono yakhe.
Engingakusho ke ngalo papa omutsha ukuthi upapa lo ke yena ke ungene emanyatheleni kapapa uPope John Paul II ukuthi avakatshele nje zonke izindawo. Kwakhangela ke izinto ezifana labo America ke labo Africa, izindawo kade zivele zingathandwa kakhulu ukuthi ke zivakatshele, kodwa ke upapa uyazama ke ukuthi ke avuselele ukholo nje atshengise nabanye abantu khona ngale ukuthi ke ukholo ayisibo labanye abantu nje kuphela abakwezinye izindawo, lukholo lomuntu wonke nje.
Ukuhambo lwakhe lolu sibonile uhambe eCuba sengapha eMelika, ungathi kunceda amaRoma ngandlela bani? Singabona yini abantu abaningi mhlawumbe besiba ngamaRoma labo ikakhulu emazweni la?
Esingakusho ukuthi ke uhambo lwakhe lolu nje lutshengisela nje ukuthi ke yona ke njengoba kuthiwa yi-Catholic Church ukuthi ke i-universal ukuthi lutshengisa nje khona ngokwakho ukuthi nje iRoma ilokhe intsha, ilokhe i-universal ngayo yona indlela, njalo ukuthi akulalutho olutshintshayo nje ngokuba ngomkatolika lokuthi nje khonokho nje ukuthi abasakhula nje bokuwakhuluma ke labanye abantu ekulezi nsuku sokuqalisile ukugcwala nje ama-church, kuyatshengisa ukuthi nje mhlawumbe ke ngenye indlela yokukhuthaza, ngenye indlela yokukhuthaza ukuthi lamanye amazwe nje wonana kade zikhangele ngathi akhangeleleke phansi, kuyakhuthazeka ke ukuthi ke ubakhangela ke nje ukuthi ke kuyafana nje layo yonke indlela.
Abasakhulayo bona kuyini abangakufunda emazwini akhe?
lethinzo lokuthi abasakhulayo ke abasezindaweni eziningi kakhulu ke khona ngani sikhangela khona ngale America esithi abasakhulayo bayibusasa ke bayisivane ukuthi ukuthi ke abasakhulayo kulezinto eziningi abangazifunda bangafunda ke ukuziphatha ukuzithoba bengafunda ke ukuthi bazazi ukuthi bona bayikusasa andinqwa uzitho wena ukuthi uyikusasa yendawo kebe kusithi ukuthi ke kusho ukuthi uziphathe kusho ukuthi ube yisibonile kusho ukuthi uqhubekisele phambili indawo yenu.
Lo umnumzana Thandazani Nkomo osakhulayo olikholwa kubandla leRoma ubekhuluma ecingweni ekobulawayo. Studio 7 Live Talk kuhlelo lwabatsha olwe the connection lamhla sikhangela uhambo lomkhokheli wenkonzo eRoma uPope Francis oyithekelela kwele Melika. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze selithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Singakangena esigabeni esilandelayo othi sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Ele Egypt libikwa lidilizwe izakhiwo ezedlula inkulungwane ezintathu i-3000 emkhandleni weSinai Peninsula phakathi kweminyaka emibili edluleyo. Emkhankasweni walo wokuzama ukuvimba indlela ezingena abantu lempahla okungekho emthethweni endaweni ezincelelane le Gaza Strip yakwele Palestine, obusolwe ngabenhlanganiso yamalungelo oluntu e-Human Rights Watch. Amasocha akwele Burkina Faso ayabuthana esigodlweni salelo lizwe emzameni yokukhulumisana lecele lamasocha eligenqule umbuso wenkokheli ebisaphethe intambo zombuso kungenziwa ukhetho. Umeli weFrance kulelo lizwe ubikwa obeseyaphethe isikhundla sikamongameli ukhululwe. Imizamo ekhona ngeyokubuyisela umbuso kahulumende ongayisiye webutho njalo kungela kuchitheka kwegazi. Umanyano we-crisis in Zimbabwe coalition sowethule ugwalo oluthi nxa izinqumo zalo zingalandelwa lungahlenga ilizwe ebunzimeni elikubo. Lolu gwalo lwethulwe izolo eQuarrel Club ngumqondisi we-crisis umnumzana Philani Zamchia. Lolu gwalo lukhangela inqa zomnotho elizwe ezibalisa ukuthuthukisa udaba lwezikwelede zelizwe ukwehlisa indleko zikahulumende, ukusetshenziswa kwemali kahulumende lokunciphisa uhulumende lezisebenzi zakhe. UChris Kandwe Studio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezomnotho umnumzana Rejoice Ngwenya ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngiyatshengisela ukuthi vele kungene ingqondo eziningi bahleli phansi babhala izinto ezisekayo, kodwa phela siyazi ukuthi amazimu smart amaningi kulabo azimu assets amaningi ama-political parties babhala labo o-right labo build. Kutsho ukuthi vele amaZimbabweni siyasilengqondo zokubhala izinto ezibaleka kuhle, kodwa nje indlela zokuthi sizenze ukuround implementation yinkinga yakhona.
Okokuthi nxa ukhangela amanye ama-blueprint ungathini, le ihlukane njani lamanye?
Angisuze ngithi ehlwe ngoba into vele abazikhulumayo yinto evele zithiwe nje ngabantu abaningi, ama-economist abaningi abakhuluma ngezenotelize ngwa nxa bekhangelisisa unga ungakhangelisisa into ezokuthi uhuga abantu abanezimali zabo indlela engayenziwa ngayo i-business, i-corruption. Vele kuyahambelana, akunanto entsha laphana ekhona. Yikho ngithithi mina ngaye vele kule ndlela ababhala ngayo abathi khona ukuze lokhu kwenzakale, ngoba bangazi bathi khona kufanele kube le-transitional government. Sokudinga ukuthi bachasise ukuthi i-transitional government yakhona iyabe ingene njani, i-legitimacy yakhona ingene njani, izavunywa ngubani. So yinto udaba lakhona i-Zim Smart kayina-implementation mechanism.
Kodwa ke nxa sikhangele ukubana ugwalo lolu lwethulwa inhlanganiso enjenge-crisis, kungaphathisani inhlanganiso engekho la kuhulumende?
Ye, ujakade sibili, ngoba vele nxa umuntu vele angazali ivela ecrisis ngoba ipolicy grouping ngoba asicaba ngokuthi ipolicy ngokwayo vele into efanele iyenzwe igovernment, igovernment efanele implement policy. Nxa kuvele kungela budlelwane phakathi kwe-system lohulumende kuba le singathi ngesikhiwa i-animosity. Akusozongenelani nje bancedile nje ukuvutha ingqondo abantu nje abathiyeneyo kodwa nje uhulumente ukuthi azayithathe sibili ngaye ngohulumente onjengo-MPC amaqembu aphikisayo bekuzazwakala kodwa okwakhathesi uhulumente zafuna ukuthi hhayi lezi zithalezi babhala nje into abatshelwa ngama-Americans yinkinga yakhona kodwa kabalaleli kuhle ngoba i-blueprint yakhona ungazibale kahle ukuqinisela i-implementation hathi kuyalungiseka.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi ecubungula ezomnotho bekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Uhlelo lwamasiko lenhlala kahle yabantu lamhla sixoxa ngemikhankaso yokulinganisa amathuba lamalungelo abesifazana labesilisa. Imikhankaso le yaqalisa ilizwe lisanda ukuthola uzibuse njalo ilokhu iqhubekela phambili. Bakhona abanye abesilisa abathi okunye ukukhankasa lokhu sekudiliza imizi njengoba kulabesifazana abakhuthaza ukuthi obaba bapheke benze lokunye okuvame kwenziwa ngomama ezindlini. Kambe imikhankaso le seyaguqula izenzo zabesilisa na? Ukuze sihlaziye lolu daba, uGibbs Dube Studio 7 uxoxele nkosikazi Sithabile Mataka Moyo, ukansila kobulawayo endawonye lomnumzana Winos Dube, owenhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo United Residents Association, IBORA.
Amalungelo lawo okuthi obaba labomama belingane ayisiwa hambelana lokwezindlu. Ngoba ezindlini vele ubaba ngithanda lendlu, but lokhu kwenzelwa kakhulu emsebenzini ukuthi khona umsebenzi owenziwa nguWinos Dube elami ngiwenza sihola imali efana nayo kuqala anti kwakuthiwa obaba bahola imali eningi kulabo mama so okwakhathesi kumele sihola imali efana nayo kodwa hayi khona endlini endlini umama ngumama ubaba ngubaba vele yabe baba endlini
Dube nazi indaba uyazizwela lapho so indaba umama esinjalo khanya kuloku kungani okuhamba kudlela
umama uyibeka kuhle ngabona uyayihlahlela sibili ayihlahlela yahlukanisa imbambo nomgogodla amalungelo lo fanele acacezwakale kuhle ngoba kwesinye isikhathi ngasufika ngekhaya endlini ekhaya lapho kwakhiwe khona umama ufanele ukuthi anikwe ilungelo lakhe langekhaya elifaneleyo ubaba anikwe naye ilungelo lakhe elifaneleyo umama uchaze kuhle ukubana amalungelo okulinganisa lezo kwezinto kakhulu bekukhangelelwa ekusebenzeni siyiqeqeshe safunda safika kusibanga sinye esifana nayo xa sesisebenza khasihlawulwe inhlawulo elinganayo ngoba sonke sikusebenzi lo msebenzi siwazi ngendlela enjani efana nayo ngokhona kulilungelo liyindlela silenze njalo siyakubona ngaleyo ndlela lokho kuyenzakala ngoba emsebenzini ezikhathini eziningi yabona umama sebethuthukisiwe sebeyibo abaphethe imisebenzi eyizolo kade iphethwe ngabantu besilisa okutshengisa deep kade sokusemukekela ukubana omama labo babuye bakhwele babe phezulu emisebenzini okulingayo kodwa ngaso kubuya ekuhlaleni kwamakhaya ngivumela nalo mama ubana libhuke lingwele likankulunkulu lithi owesilisa ubaba uneshoko ekhaya wena mama uza kukhothama kuye kodwa nawe baba uyisimfana kufanele umnike uthando lonke indlela yakhona efanele ibe yileyo ndlela.
Kodwa kwalani phela siyabona emazweni inkosikazi Moyo obaba bapheka bayenza konke akukhethakalelakile ukuthi kuhamba njani okwehlulayo ekhaya kuyini.
Hayi uyabona nxa uba besepheka ngkhaya aseyigqoyo lokhana okwama-equal rights hhayi sokuluthando lukababa lo mama endlini yabungabi angithi kodwa hayi khona ukuthi khona vele endlini yami umoyo kumele apheke hhayi njengoba ngithile ukuthi ama-equal rights lawo emsebenzini nxa ubaba wayigada ilada esiyalingisa i-tower light lami ngiyagada ilada ngiyalingisa i-tower light sithi sivela ngale sibuye sihole imali efana nayo kodwa wena ngaso kusendlini umoyo angafika athi Mataga, Shana Pansi, Nipede. I see Kukutin is sitting on my equal rights, so we can do it to get in there. Only Nanjini Lee, Kuma equal rights.
To a Pelabanya Baku Pendula, Pelabanya and Bati, Kumelukung and Engine Pay.
Uthando lwami nxa ngizayenza umamosi sithandana sihleze emzini wethu kukhona ukuthi nginanzelele ukuthi abantu umhlobo wami ubrom lapha ungabe lokhu nalokhu
ungakutholakala indoda ipheka khona ngapha sokuthiwa ke isidlisiwe phela
kuba njalo kuba ukuthi sidlisiwe kubathi kube sokusiba ngokuthi lina likuthatha njani lobabili endlini ye uanti angasici ubhuti wakhe sepheka usethi ubhuti wami lapho udlile asikho lokho enxa kwesikhathi kangizwa kuhle kwesikhathi ukhumbulile nje njengoba umoya wabe sithi hayi nanina akuhlale phansi inge ngukulile namhluzi ukuthi nginamphe kanjani kungayishiko ukuthi uforsiwe kuyikuzifunela ngoba laye ubaba uyabefisa ukudla into ayifunayo
kanti khona vele enxasi ngidliswe ngomeme engimkhethileyo nangithi siyathandaza
nangoke udube
ya.
No, kodwa kuqhakathekile. Kuqhakathekile sibilinde abantu le into lezizisiseke.
Lapha sizo yomnumzana Wayne Stube okunhlanganiso yezakhamizi eyabulawayo United Residents Association lonkosikazi Sithabile Mataka Moyo. Ongumkhansila kobulawayo bexoxa lo Gibbs Stube we Studio 7. Soku isikhathi sokulibalela imbiko esiyithola nge-email, Facebook, lange-WhatsApp. Siqala ngombiko ovela kumlaleli wethu othi linjani, thina siyaphila. Besicela ukuthi lisilungisele indaba yemali le eyenzakalayo. Besicela ukuthi imali ilingane ngoba bakithi sokukubi okwenzakala nge-rand. Ngakho sicela lisincedise bakithi libe lobusuku obuhle, ngunjabulo Ncube. Omunye umlaleli wethu uBukhosi Nkomo okogodlwayo yena uthi ngiyalibingelela lonke basakazi ngithi impilo ende kini siyayizwa lindaba yeSouth Africa kodwa mina angikuboni kuliqiniso ngoba iBhayibheli lithi ekuqaleni uNkulunkulu wadala izulu lomhlaba eseqedile umhlaba wasedala umuntu kazange athi umuntu yinyamazana ngiyabonga zihlobo zami ngoba lindaba iyangihlupha ngabona lapho umlaleli ukhuluma ngohormonality amathambo enyamazana eyaficakala eSouth Africa ecatshangelwa ukuthi ngukhokho woluntu. Omunye njalo umlaleli uthi ngiyalibingelela abasakazi beStudio 7. Ngibonga ukusazisa ngakho konke elisazisa konke okwenzeka ekhaya. Ngicela ukubingelela umama uMancube, umfowethu uThomas labodadewethu bonke, labo bonke abakotoloki leChelanyemba. Yonke yimi uAK Nyathi ngiseSouth Africa. Lani lilakho ukuzwa eyenu imbiko ibalwa emoyeni ngokuthumela i-text message ye-WhatsApp loba i-email ku-studio7@voanews.com. Inombolo ze-WhatsApp zithi 1202-465-0318. La sebulenjini liyasithola kukheli ethi voandebele.com. Ku-Facebook sesikhona njalo. Usekelo lwenu luqakathekile ekhasini lethu eliphansi kwegama elithi VOA Ndebele. Ukugqiba uhlelo lwethu kwesikhangele ebezikhokhela. Inhlanganiso yabaphila ngokuthengisa ezitaladini eziso isilungiselela ukumangalela umkamongameli unkosikazi Grace Mugabe emthethwandaba. Idale lephalamende liqhubeka ngomsebenzi walo ngemva kokuvulwa ngumongameli Mugabe ebala umbiko ake wafunda okwenze wachothozwa ngamabandla aphikisayo esithi useluphele. Inhloko yebandla lenkonzo yeRoma emhlabeni jikelele uPapa uFrancis usethekelela kwele Melika amanye amaRoma aweZimbabwe emsola abanye bemsola ngenguquko asayiletha ebandleni leli. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.